Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zitobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC.
Ola mugela kustudio 7 ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 12 kusibandlela 2022 ngontungamili nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
Ukuchaka kwabasebenzi kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukuvikela amalungelo abantu, ukuvikela amalungelo ezisebenzi.
Amapolisa eHarare achaye njalo abopha ababalisi. Abangamalunga enhlanganiso ye-Athuzi namuhla ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhlaka 26 ngomvimbitho.
Udaba lwama-PCR test sesikhali ngalo kaningi. Sithi ngabe iyakhangelisiswa i-pricing yakhona ukuze kube nalokhu esithi standardized rate ye-testing ukwenzela ukuthi uhamba phakathi kwamazwe kube lula ikakhulu during this time ye-COVID-19 lapho abantu abavele bekhala ngemali.
Amapolisa kwele Botswana athi abophe abantu abangabalikhulu abazame ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela yokuhlolwa i-COVID-19 zivazela. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso emela ababalisi bemaphandleni i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe i-ATUZ ithi amalunga ayo achaywe ngamapolisa kakubi njalo kwabotshwa ababalisi abalitshumi lanhlanu ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo eHarare namuhla. Ithi ababotshiweyo bagoqela umkhokheli walenhlanganiso umnumzana obhethi masaraure uwellington gweshe suko luhle ndlovu linianciwane rudo mapurutse labanye. Ababalisi laba babotshelwe phambi kwamahofisi e-NASA lapho ekade kumele kuqhutshelwe khona umhlangano wokukhulumisana ngeholo phakathi kukahulumende lezisebenzi zakhe. Kodwa lomhlangano ucine udluliselwa kusuku lwangolwesihlanu ngoba imitshina yokuxhumanisa abantu ibingasebenzi. Umasara ure labanye bakhe bebetshengisela besithi uhulumende kumele abaholise $540 ababeyihola ngo-2018. Igqwetha elibamelayo umnumzana Trusty Manda ubesenkambeni yamapolisa ngesikhathi sisiya emoyeni ezama ukuzisisa ukuthi icala bani abaletheswayo. Kunakanelwa ukuthi baza kwetheswa icala lokutshengisela bengela mvumo yamapolisa. Sixoxele ncwethi kwezombusazwe umnumzana efihlela Ncube.
Ukuchaka kwabasebenzi kuveza kahle kamhlophe ukuthi uhulumende kazinikelanga ukuvikela amalungelo abantu, ukuvikela amalungelo ezisebenzi, ukuvikela amalungelo abhaliweyo acaca kamhlophe qhwa ohlelweni lemithetho yelizwe kunye lesisekelo sombuso i-constitution, ngokuba iyavumela i-constitution ukuthi izisebenzi lapho bonke abantu batshengisele besola kumbe bexhasa besekela okuthile. Ngakho-ke amatitshala lungelo lokuthi ayemgoqweni atoyitoye athi kasiholi kasiphathwa kahle noma yisiphi isisebenzi njalo silalungelo lakho nalokho ngokwemithetho yelizwe. Ukuchaka kwabantu kuveza kahle kamhlophe ukungahloniphi imithetho, ukungahloniphi amalungelo abantu. Kanti ke kasingakhohlwa ukuthi amatitshala kawaholi, izisebenzi kahulumende kaziholi, abantu beZimbabwe kabaholi, bathola imali encane engathengi lutho. Ngokuya ngokwempilo bekufanele ukuthi ngabe kakutshengisele matitshala kuphela, ngabe kutshengisela wonke umuntu elizweni ngoba yiyo kodwa indlela ezakwenza ukuthi izinto zilunge.
Inkulumo zodaba lweholo lezi ebezimele ziqhutshwe namuhla osokuthiwa zizaqhutshwa ngolwesihlanu ubona ziphuma lokubambekayo na?
Ungaba muhle umphumela kanti ke njalo ngangabi muhle kusiya ngokuthi baxoxisane ngayiphi indlela kodwa vele kayikho indlela yokulungisa lokhu ngokuhlala phansi lezi sebenzi leziyana laleziyana umonakalo omkhulu kudilike ezomnotho zisoniwa yipolitiki ngakho ke kasingakhohlwa ukuthi ezomnotho yizo ezenza abantu bahole imali efaneleyo ezomnotho ziya ngokuthi ipolitiki injani nxa kuwe ipolitiki ezomnotho ziyawo ipolitiki yethu kayimanga kahle yiyo emisa kabo umkhonomi nxa umkhonomi ungamanga kahle amaholo kawami kahle ngakho ke kuzadingeka ukuthi indaba le ibanjwe yibo bonke abantu hayi izisebenzi kuphela isukunyelwe ekuthini kulungiswe iikhonomi ukuze kulungiswe iikhonomi kumele kulungiswe ipolitiki ngaphandle kwalokho kuzahlala kuhlupha kunjengoba kunje ngokuba uhulumende ngendlela okungakhona lamaholo akhona le iikhonomi ekhona akulanto angayilungisa kungalungisanga ipolitiki.
Umnumzana efihlela Ncube yingcwethi kwezombusazwe sehlulekile ukukhuluma lesikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-26 ngomvimbitho. Ukhetho lolungo lokugcwalisa izikhala ezavuleka ephalamende lakumakhansili ngenxa yokuxotshwa kwamalunga e-MDC Alliance lokubhubha kwalabo ababephethe lezo zikhundla. Umkhokheli wemthwakazi umnumzana Mqondisi Moyo utshele inkundla yesayithi namuhla ukuthi umongameli Emmerson Mnangagwa umemezele ama-by-elections lawa buthumuthumu. Wengeze wathi bayakwazi ukuba ibandla leZANU-PF lijonge ukuqilivezela. Ngakho uthe abasoze bazihluphe ngalawa ma-by-elections kodwa bazaqhubeka belungiselela ukhetho luka-2023. Ugatsha lwezempilakahle luthi kubhubhe abantu abangamatshumi amabili lanye 21 nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Lothi kutholakale njalo abedlula amakhulu ayisikhombisa 765 belomkhuhlane lo. Lokhu kutsho ukuthi asebebulewe yi-coronavirus yeZimbabwe sebezinkulungwane ezinhlanu ezilamakhulu amabili lanye 5201. Abahlatshwe ijekiseni yakuqala izolo bedlula inkulungwane ezine 4380 kuthi abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezinhlanu 4783. Abahlatshwe esithathu bangamakhulu ayisishiyangalombili lamatshumi amane 840. Amapholisa kwele Botswana athi abophe abantu abaphose befike kukhulu besetheswa umlando wokuzama ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela yokuhlolwa umkhuhlane we-COVID-19 awukuzivazela. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Isikhulumisa amapholisa kwele Botswana umnumzana Niyebakali uthi abantu abangamathuma isikhombisa lanye i-71 babotshwe emngceleni etshiyeneyo bezama ukungena elizweni bephethe amaphepha okuzikhandela awe-PCR test. Lokhu kuguqela abalitshumi lanhlanu i-15 abokuza kuthi abanye ngabe eBotswana. Ubagali uthi ababanjwe labo bahlawuliswe imali engadlula amapula inkulungwane ezintathu i-3000 pula kukanti abanye bamiswe phambi komthethwandaba bagwetshwa kodwa baphiwa isigwebo ezingabenzi babike kuqongqoselwa ukuthi bengaphindi futhi bedale icala elifanayo. Ukubotshwa kwabantu abalamaphepha okuzivazela kuza ngesikhathi iningi likhala ngokuthi intengo yokuhlolwa i-COVID COVID-19 iPCR test iphezulu kakhulu. Indawo zempila kahle kweBotswana zihlawulisa amadola emelika phakathi kwamachuma esithupha i-$60 kusiya kwamachumi ayitshiyagalombili i-$80. Lokhu kuchiye abanye abeZimbabwe sehlule ukuyafika ekhaya ngesikhathi sekhisimusini. Umnumzana Mthabisi Dubena okade kweSouth Africa ngekhefu uthi noma nje ungaqondanga ukuthi abantu besebenzisa amaphepha e-COVID-19 okuzibazela, intengo yokuhlola kumele iyehliswe.
Udaba lwama PCR test sesikhali ngalo kaningi, sidingabe kuyakhangelisiswa i-pricing yakhona ukuze kube lalokho esithi standardized rate ye testing, kwenzela ukuthi uhamba phakathi kwamazwe kube lula, ikakhulu during this time ye COVID-19 lapho abantu abavele bekhala ngemali.
Ngokunja lomnumzana Rodwell Moyo yena ongena kaningi kweBotswana ezothengisa impahla yakhe uthi ngaphandle kwendleko zemali ukuhlolwa kaningi kubuhlungu.
Kulohlupho lukhona lapha ngolwemali, ikakhulu kwi-testing i-COVID. Imali zangkhona ezi-involved ziningi kakhulu. Uyatesta iZimbabwe nge-30 US, fika kweBotswana lakho futhi uyaphinde uyatesta. Ikhokhana kusuka kube buhlungu kakhulu ukuthi usanda kutesta uphinde uyetesta.
Umoyo uqhubeke esithi kumele kube ludaba oluhlafunwa inkokheli yamazwe athiyeneyo ukuze kubonwe ukuthi akula ndlela ongehliswa ngayo inhlawulo yokuhlolwa.
Kanti uhulumende wababili bebe lendlela kwenza ukuthi nxa utestile ngapha ngalo suku uyungatesti. Okunye futhi okuhluphayo imali ezi-involved isuka zibe ziningi kakhulu ngoba uzabhatala 30 eBotswana ingafika ihlala amalanga ekuphendukeni sutesta futhi. Njengoba abantu sebahlatshwa amakhadi bethwele, why don't we have a system whereby umuntu lekhadi kube simplified other than ukuthi uyakulokhu ubhadale sokoz utesta wona sowahlaba and khayethi ngakuba le ndlela yenza kube simple kuma-procedure lapha ungabi nama-delays.
Ele Botswana ilolodwa emhlubulweni wangezansi kwezwekazi le-Africa elintengo ephezulu yokuhlola i-COVID-19 kusetshenziswa i-PCR test. Ele South Africa ulandela umfutho ofakwe ngabe i-Council of Medical Schemes bayehlisa intengo yokuhlola i-COVID-19 isuka kumaranda ngamakhulu ayisiyagalombili lengxenye i-R850 kusiya kumakhulu amahlanu i-R500. EZimbabwe indawo eziningi zihlawulisa phakathi kwamachumi amabili amadola emelika i-$20 kusiya kumachumi amathathu i-$30. Kusenjalo umongameli Mokgweetsi Masisa kweBotswana usungule umsebenzi ngolwesibili ngemva kokuhlala amalanga alithume ezivalele emzini wakhe kulandela ukutholakala kwakhe ele COVID-19. Masisi ukhuthe ukungena umhlangano weSADC wona wenzelwa eMalawi ukuhlaziya isimo saseMozambique ngenxa yesimo sakhe. Umsekeli kaMasisi umnumzana Silamba Sokwane nguye omele iBotswana emhlanganweni lo oqhutshwe ngolwesibili langolwesithathu. NginguMqondisi Dube wendaba zeStudio 7 ngeSabro kweleBotswana.
Izakhamizi zeLupane East enyakatho yamaNdebeleni seziveze ukukhathazeka okukhulu phezu kodaba lwababalisi abafundisa ezikolo zeprimary kulumango abangazi ulimi lwesiNdebele. Kubika uEzra Chisa Spanda.
Izakhamizi ezixoxele Studio 7 zithi zithwele nzima ukuthi zizwanane enkulumeni labezomthetho ngenxa yolimi olukhutshwa ngamapholisa lababalisi kulindawo. Ngakho-ke zicela uhulumende angenele. Omunye wabo ngumnumzana Mission Nkomo ohlala eGuduku Village.
Especially nxa ubeke emapholiseni uhlangana nabantu besisweneni ukuthi bacubungule bachwayisise ukuthi isiqubani okhuluma ngaso njani njani abakulaleli babe bengazwisisi bona abasebenzisi ukuthi basebenzisa ama-chapters khonokho kuyasihlupha. Njalo lase ezikoleni kuthi kubuye kuqashwa amatitsha angamashona, so amashona kuyahlupha ukuthi abantwana abangenise bazwisisise ukuthi bathini ngoba yena yedwa uyabe engazwisisisi isiNdebele.
Umnumzana Qhubekani Mahlangu wesiqintini senzwanazi uthi kulabantu abangabaziyo asebekhanya besizwa ngobuningi kulumango ukuzokwemba njalo besakha.
Ngiphongubona this time kunabantu abafunga ukuthi bangumayina sebedila isigodi asangesithole information. Bafika nje badila umgodi kwaba ukuthi bayasebenza singakwazi. Sizama khona ukuthi nxa bezabuya sibonisane nabo ukuthi nasibe ngama-first preference kuleyo ndawo ngoba indawo leyo ngeyethu. Ebantwini belufane nabo ngifisa ukuthi ngayo kuyavuma ukuthi khona sanelise kubonana lezithathamandla zize sikufunayo lesingakufuniyo phakathi kwezigaba zethu.
Umeli wo olupane East etalele parlamente umnumzana Mbongeni Dube uthi liqiniso lindaba yababalisi insindaba phendule
silohlupho esibhekane lalo olabantwana ikakhulu eprimary ku education abantwana abafundiswa ngamateacher angakwanisi ulimi olukhulunywa ngabantwana kunjalo ke udaba lolo siluhambisile phezulu ku public service la ku education ukuthi bayabona ukuthi kuyalungisiswa leyo ndaba i public service ibichacha ama teacher ingazange ya consider ukuthi uteacher wangkhona uvela kuphi umhlubulo
uDube uyaphambili egcizelela ukuthi abembayo bazohlola ukuthi kulindawo kukhona ungabe kungembiwa na
kumele ukuthi kubonakale ukuthi yizo yini kulama minerals kuleyo ndawo kumele ukuthi kwenze exploration so ke abantu abaye begebha labo abantu abaye besenza exploration ngoba umthetho uyabavumela ukuthi nxa uexplora uyabhoda yonke indawo then nxa sebekutholileke yikho lapho sokumele ukuthi kuhlalwe phansi kukhulunyiswane labo bekhulume lezakhamizi ukuthi bavumekala kumbe kakuvumakali khonoko njalo izakhamizi zibenefitane
abanye bathi bebecabanga ukuthi umumo uzoguquka ngemva kokususwa kombuso kamnumzana Robert Mugabe umnumzana Josiah Skhosana ohlala ematundulwini village ngomunye wababe lo mcabango onje
uthola udubo lwemali lapho hayi imali ke yona ngiyaswela imali yokuthi ngiyigayisa kodwa mina nginemali engiyihola epensheni but mnganyisa sasise ngcindi ngokukhulu la esebenzisa ziyi-tie down kubuya lundoda la uyathintsha
izakhamizi zelupaka village eziswelayo ziyakwoliswa ukudla kwe-welfare ongabajabulisiyo abanye abalandeli bebandla elibusayo be-ZANU PF unkosikazi Pretty Msimanga uyashiseka
kuzafitha ukuthi isikhathi esiningi kuyangena abantu esingasebenzi labo bese futhi thina abantu esisebenzela iphathi kumele singasangenanga kulezo ndlela so ngesikhathi nxa kuholisa khuma labe-ZANU PF angazenisweli ithi ukuthi ngabe izanu ekholisayo ngabe zami ngiyathola ngizinto engabantu ngendlela engisebenza ngayo nangendlela engisebenze ngayo emahofisini ningazi kungene omunye ongasiwo iphathi yami ngakelo
kaloku baningi abazenzela inhlelo zokuziphilisa bathole inzuzo iluba self-help project hand in hand iqembu lezakhamizi enzwa nanzi ezifuya imbuzi zithengisa ngoba bathi ukukhala akusizi
ya iproject leyo siye siyiqashe size sibe labo babanje abalutshwane sasiqalise singomama ngathi khona sidinga amanzi sifuna ukwenza ingadi sawugebha umgodi lapha wehlula umgodi lwa sase sithi singeke sihlale nje kuphela sakhipha amadola ngenyanga sabona amadola lana esemaningi sesiwabuthanisa sathi ngcono sithenge nini imbuzi sase sizifuya kwimbuzi zona lezi saba lazo seziningi sase sithi besithini ukuzithengisa
iningi lalomhlubulo lithi lifisa uhulumende asungule umbuso wezabelo kungakudala okwenzela ukuthi inhlupho ababhekane lazo ziphele kube nentuthuko ezigabeni zabo kuqhathwe abantu balapho kulungiswe indaba zemfundo nezempilakahle ngimana e-Studio 7 elupane East igama lami ngu-Ezra Jesus Banda
ku-Life Talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe abahlala kwamanye amazwe. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane.
Umongameli Joe Biden welemelika kanye lomsekeli wakhe unkosikazi Kamala Harris bethekelele esigabeni seGeorgia khonapha emelika ngolwesibili besiyakhankasela usekelo lomthetho wokulondoloza ilungelo labavoti okulakho ukunika uhulumende amandla ekuqhutshweni kokhetho. Iziphathamandla ezikhokhela inhlelo zezempilakahle kwelemelika uDr Anthony Fauci noDr Rochelle Walensky bamise phambi kwedala lesenethi bechasisa ngenhlelo zikahulumende kamongameli Biden zokuphathwa kwohlelo lokumelana le-COVID-19 ngesikhathi inani lababanjwa lokubulawayo leli gciwane liqonga okwethusayo. Amalunga edala lesenethi kumabandla wonke ezombusazwe aveze ukukhathazeka ngokuhlulela kokusetshenziswa ukuzihlola ukuba umuntu ule-coronavirus nalo bahatshi ama-testing kits Udubo lokusilela kwempahla esetshenziswa nsuku zonke lokudla emavinkilini amaningi akwelomelika lubikwa lokhe lusabalala ilizwe lonke emavikini ambala edluleyo. Ngesikhathi umhlobo omutsha wobhubhane lwe-coronavirus owe-Omicron lawo usabalala okwethusayo, umumo womkhathi lawo ubikwa ujikisile sokuqanda okwamagama. Umongameli Cyril Ramaphosa we-South Africa ongumnye umzimbihlalo wohlangothi lwezomvikela enhlanganisweni yomanyana wamazwe angizanzuzela we-Afrika owe-SADC ubike ukubana sokule ngqubela phambili ekhanyayo empini yokuzivikela ekuhlaselweni ngamalethatha awesimuslim ebuzamalawulo kwele Mozambique ngemva kokuthunyelwa kwebutho lomanyano ele-SADC nyakeni. Lokhu ukutsho emhlanganweni oyenzelwa kulenazi.
Esigabeni lapho esixoxa khona lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe namuhla, silomnumzana Nkomi yaphi Msipha odabuka eMzola eLupane enyakatho yamaNdebeleni otshayela imota ezinkulu kweleScotland. Umsipha waqala ukungena ezimoteni ezithwala abantu kobulawayo enguwindi. Wagcina ethola ilayisensi yokutshayela imitshova edolobheni leli eyayisuka e-Country Park isiya eNkulumane engakayi kwelePilitane, lapho afika watshayela khona amabhasi athwala uZulu. Okwamanje utshayela imota ezinkulu ezithwala impahla. Nangu exoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Ngamkhuzuli ndabuka eLupane.
Yebo,
kwakhisa. Phansi emaguswini komnyambambile le komkhalanyoni.
Yebo,
eMzola.
Aha, akutshela abantu ukuthi ungapi kona manje?
Njengamanje ngise Scotland. In the United Kingdom, so njengobona nje ngisemsebenzini njengamanje mbamba mangolongolo lo. Ubamba indlela lana ngithola i 44 ton behind me la. So behind.
Uthwele ni kona kwini kona lokho kuthwele?
Lana ngithwele into abasebenzisa ukwakha ama whiskey lapha webona. So all this wheat stuff is at the back there. So ngisayi deliver laphana lapha edingeka ukuthi iye khona kuma distilleries.
Iwakazana ukwenza kona.
Kulo msebenzi hayi ngine 2 weeks ngoba before that vele bengisemabhasini for 7 years lapha. So sengiwabalekela amabhasi manje kushuthi isikhathi ngingena la kubo mangolongolo ngithi hayi umuntu okasebenze yedwa lapha ahlukane le public yabo uthole ukuphumula kancane.
Ye emabhasini kade usenzayo.
Yeah, emabhasini bengisebenzisa i-service bus, so ngithatha abantu ngibese endaweni zabo lapho basebenza khona ngibabuyisele emuva, abanye besiya kuma-shopping yabo. So that's a service bus, akusiyo la ama-tolls ukuthi behambe izindawo, but hayi bekusebenzeka khona. Kodwa-ke kulama-challenges akhona la.
Sengathi ekhaya vele wakwenza khona okukhumbe ukufundele khonapho.
Ya, kahle ekhaya laphana ngiqale vele bengichovisa bengisemchoveni, so kusho ukuthi ngiqhubeke ngayo le trade yabona. So besingabafana bomchova bekuthiwa hey bayahlupha lapha.
Yabona wawuwindi kumbe umshayeli?
Ngaqala ngingiwindi ngisaqogekela imali yokuthi ngibe ngumshayeli. Emva kwalokho-ke ngayithola ilayisensi, hhayi ngaba-ke yimina engibamba indlela lami ngaholela owind yabo. So kanjalo nje namhlanje sengila kunini ngifisa vele ukudonsa amangolongolo abakhulu laba. So but hayi sesikhona.
Ye, omunye kade mbuza ukuthi wawutshaya ngaphi mpophoma Bulawayo kumbe wawutshaya
ama-routes engangiwashayela iMagwegwe West, Magwegwe North, eluveve kwabalanda laphana noma i-Country Park to Nkulumane uyabona osekusini.
Ye, siyakuzwa kakhulu. Sobe akunzima ukutshayela amangolongolo la amakhulu lawo?
Hayi, ma uyinenhliziyo yokuthi ufuna ukufuqa lezinto ezinkulu we enjoy it. We as which is enjoyable. Umkhulu ukuthi unanzelela ukuthi uhamba ngento enkulu njalo uthwele umthwalo onzima. So uplan ahead ma uzoma noma uzofika lapho ngathi kuyaxokozela khona nge transport nge traffic landani nje ube lonanzelelo yabo. Njene ma ungena endaweni esingathi zinciphile ukwazi ukuthi uyigega kanjani unga uwisi ama street furnitures abakubiza ngokuthi ama lights land ama sign posts and all that to avoid all that and pedestrians as well and cyclists.
Aha, singathi kuzima kangakanani kodwa emgwaqweni kula ngapho airline.
Akukho nzima but abanye bayakwesaba kuya ngomuntu I think but akukho kunzima yonke into uyayifunda nje mawulesi fisi.
So wena wakufunda wakubona ukuthi hayi lapha sokuchayele njengoba wasuka ngakho ekhaya vele ukwazi.
Ye but ngifundile nakhona lapha ngoba indlela zalana zinciphile kakhulu yabo asifani nezekhaya indawo ngithi sile mgwaqo ebanzi lana kutight. So ya kudinga
abafuna ukuba njengawe kumele benzeni
ya kumele bafundeke ke nabo bathathe ilayisensi yakhona lana uthiwa ngu-class 1 lo ucategory C plus E you are articulated so awuthi ke sokumela ngubalekele lana kulomfo engimlandelayo laphana so sokumele sihambe lapha ngiyaxolisa
siyabonga kakhulu ke phozele ukugcina nje usihambele baba.
Hayi ngiyajabula ukuba lani balaleli ngijabule futhi ukungifaka emsakazweni kips. So angithi ukulibalekela nizophinda ndiqhume emalangeni inkosi.
Umnumzana Nkomi yaphi Msipha isizalwane seZimbabwe esidabuka eMzola eLupane ubexoxa le Studio 7 eseScotland. Iziphethe ngebezihamba phambili amapolisa eHarare atshaye njalo abopha ababalisi abangamalunga enhlanganiso ye-Athuzi namuhla ngesikhathi betshengisela phezu kodaba lweholo. Ibandla leMthwakazi Republic Party lithi alisoze liphatheke kukhetho lwama-by-elections oluza kwenziwa mhla ka-26 kuMbimbitho. Amapolisa aseBotswana athi abophe abantu abangafika 100 abazame ukungena kulelo lizwe besebenzisa amaphepha empumela ye-COVID-19 awukuzibazela. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezekuseni kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.
Ngibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilan.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.